kube lenguquko kwezombusazi bengakhandelwa ngabantu abaningi lonyaka abagoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bethukile abanye ngoba bebengelaqiniso nekusasa yabo kulandela ukungena embusweni kwahulumende omutsha. Kodwa ngemva kokuba uhulumende omutsha ukhokhelwa umongameli Duma Boko etshengisa ukuthi kasoke ahlukuluza abokuza, kulethemba elihle kwabeZimbabwe ngesikhathi bengena kumnyaka ka-2025. Umnumzana Agri Moyo okubhizimusi lokulima uthi ukungena kukahulumende omutsha kubafake isibindi bengabantu beZimbabwe.
U-2025 usipha ithemba lokuthi ukuhlala kwabantu beZimbabwe eBotswana kungahluka kule minyaka. Khona nje kuya kusehluka ngokubana ithemba likhona. Singakhangela sibuyele emuva kumongameli ophumileyo, waphuma mchike ethi abantu beZimbabwe abavunyelwe ukuthi bangene eBotswana bengasebenzisanga ama-passport, basebenzise izithupha.
Umoyo uthi noma nje bekuleyo sifiso sokuthi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemapulazini labo benanzwe ngephansi kweholo le-minimum wage elibekwe nguhulumende, kuyathembisa ukuthi kusasa ingcono kwele Botswana.
Sokusipha ithemba ukuthi umongameli ongenileyo uqhuba phambili amalungelo abantu, ukuthi abantu abaphathe ngendlela bazuze imfanelo. Kungakho ngaleso sizathu wenza sibe lethemba ngoba ukuba ngomela amalungelo abantu kwakhe engumongameli uza kufuqa ukuthi okuningi kwangikhona kwenziwe.
Ibandla likaBoko elambulela for Democratic Change laba lokuqala unqoba elalibusa eleBotswana Democratic Party selokhu eleBotswana lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. UNkosazana Sindiso Sibanda laye uthi owenzakala ngemva kokhetho lukaMfumfu kunika iningi ithemba lokuzithuthukisa.
Kulokuthula ever since kusiba lama-elections ngo-October kuwonalo umnyaka. Kulokuthula nje kutshengiselela ukuthi hayi lathi sizokuthula sikhangelele nje ukubona unyaka omutsha ozasithathela okuningi njengesifiso sikahulumende weBotswana okuthi uzasilungisela amaphepha kulabo abangala maphepha okuhle.
Kule ntsha eyaphuma kwele Zimbabwe layo siyadinga ukuziphilisa emazweni afana leBotswana. Omunye wabo ngu-Atwell Mamvula ohlala eHabron yena othi ukhangelele ukuthi uvule ngamathuba kwezamabhizimusi kanye lezemsebenzi.
What you are expecting is to get more opportunities, more better opportunities.
Noma kwelinye ilizwe engikukhangeleleyo ngingomutsha ophila phandle kwelizwe ukuthi ngithole umsebenzi obhadala imali engconywana, njalo ngikwanise lokuthi ube lokuyibhizimusi eceleni ukuze ngenelise ukugcina abazali ekhaya.
Umnumzana Fortune Phakathi ongusomabhizimusi eHabron uthi bakhangele ukuthi kuvuleke kumathuba amabhizimusi ngemva kokubhekana lobunzima kumabhizimusi lonyaka.
Esikhaya lokuthi impilo mhlawumbe izoba ngcono kakhulu kunalo kade ikho khona ngenxa kahulumende omutsha osengenile. Sikhangele ukuthi mhlawumbe ama-business opportunities engathuthuka abe maningi.
Uphakathi uthi ithemba ngo-2025 ukuthi uBoko uzagcwalisa izithembiso zakhe zokuthi abeZimbabwe bathole amaphepha okusebenza lokuhlala eBotswana.
Njalo futhi sikhangelele le ndaba yokuthi umongameli njengoba ke washo ngaphambilini ukuthi uzaba nesiqinekiso sokuthi laba angekho elizwe ngokusemthethweni uzabenza bathole imfanelo zokufana babe selizweni. Lokho kuzakwenza ukuthi mhlawumbe le economy ikusteke ngoba kusho ukuthi at the end of the day bazakwanisa ukuthi babhadale i-tax baphinde labo ama-business abo abe legalized.
Noma nje uBoko wathembisa ukunikeza abeZimbabwe amaphepha akafaka ngensuku zokuthi lokhu uzafezwa nini, kulokukhathazeka kwele Botswana ukuthi leli nyathelo lilakho ukubona sebelola imisebenzi labo kuza. UBoko yena uthi kuqakathekile ukuze kwaziwe ukuthi abeZimbabwe batholakala kuphi uma bedala amacala, njalo ukuba khona kwabo kuyaphathisa ukuthuthukisa umnotho weBotswana. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.